sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 ngobakazi 2022 ngoKeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezimali usitshele umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelele ulaka okumangalisayo.
Udaba olwethulwa yinhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi amapolisa lamalunga ebandla leZANU-PF bahlupha abantu eZimbabwe.
Ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezani.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alikahlamezi ilungelo likaZulu. Abantu lokhu bemelele impumelelo yokhetho kwele Kenya okwenziwe khona ukhetho ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana George Kubamatanga umabhalani omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uthi umnotho welizwe ubhidlizwa ngabadlelana lohulumende. UKubamatanga wethule umbiko lo emhlanganweni omkhulu weZimbabwe Economic Development Conference usanda kugqitshwa eVictoria Falls. Umsakazi weSouth African Broadcasting Corporation uthaphe amazwi kaGubamatanga esithi abasebenzelana lohulumende badlala ngentengo yempahla etshiyeneyo okwenza umnotho welizwe ugudeke okumangalisayo.
The pricing models in the economy have actually created some of the inflation. And some of the pricing models have unfortunately been supported by procurement, by government ministries.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni lo uzonde okumangalisayo esizwa amazwi kaGubamatanga. Umsakazi we-SABC uthaphe amazwi kaMnangagwa esithi kukwele China nga uGubamatanga sebemsusele amanqe ngokumdubula.
UGubamatanga, it is fortunate that what he said has been said in Zimbabwe. And you said it in China would not have candidates for execution. But in Zimbabwe, of course, I as president don't believe in death penalty. We need to find other forms of punishment.
UMnangagwa uthe kwele Zimbabwe kuyinhlanhla yokuthi uphikisana lesigwebo sokulengisa abantu. Loba kunjalo uthi kumele kudingwe ezinye indlela zokujezisa abantu abanjengoGubamatanga. Ingcwethi kwezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi akumelanga uMnangagwa ethusele uGubamatanga obekhuluma iqiniso.
Ya iqiniso ukuthi phela uGubamatanga nguye umphantu ntambo wezemali. Nxa ekhuluma ukhuluma ngento ayaziyo ngoba nguyobhadala ama-contractors e-government. Kusobala ukuthi uMnangagwa alalele naye avume abone ukuthi ngekhona lokhu kuemuthrethena angibona ngathi kuphambanisa. So kuza ukuthi kanti i-corruption ayevela ejoni uMnangagwa ukuthi ezama ukuthi acede i-corruption nxa etshelwa izisebenzi zakhe kungathi ezonda. Hayi, ngibona ngathi laphana uphambanisile ngoba hayi uthrethena ukuthi uya-execute umuntu upresident alokhu akulunganga.
Pho ubona ngizani kuzayenzakalani kulandela khonokho?
Akulo uzakwenzakala ngoba vele uMnangagwa vele ngumthulana ovele okhuluma into ezingaqonda. Akusize amenze lutho ngoba ukhuluma iqiniso. UManguza, uGovernor Richardson, kwakhuluma futhi ku-police statement ukuthi imali ezibhadelwa ama-contractors yize zingena ku-MCBN omnyama. Angikhona ukuthi kungenzeka anything. Nxa efuna umxotsha kubiza ngixotsha kodwa ngavele angixotsha sokutshengisa ukuthi yena abafana bakhe uMnangagwa yibo abasemthukeni omnyama. Angikhona ukuthi ngenza ngenza lutho.
Umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola lelizwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi uyaxokozela okumangalisayo eZimbabwe okwethuselwa khona njalo okubotshwa abaphikisa ibandla leZANU-PF. Umbiko owethulwe yi-ZPP uveza ukuba ngontolikazi amalunga ebandla leZANU-PF yiyo athwalisa nzima kakhulu amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-ZPP ithi amapolisa ahlukumeza abantu abedlula kancane amakhulu amathathu lamathumi amahlanu 354 ngontulikazi. Inhlanganiso le ibika njalo ukuba ibandla le-CCC lalo lahlukumeza abantu abafika phose amathumi amathathu 29 ngontulikazi. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba abantu be-CCC bahlukumeza uZulu.
Singake sakuphikisa nje sikuvume ngoba akula muntu owabuya kithi ezedinga esithi ngekuthiwa verification. Yikho besibona ngani ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezanu. Kulo mhlobo ngibona ngani ngabantu abazenza i-CC benze ukuganga sekuzathiwa yithi thina vele asivumelani lodlame. Umuntu olodlame kithi sase simxotshi. Njalo bonabo ababhala i-analysis leyo ababuyanga kithi ukuzabuza ukuthi lo liyamazi yini mbelo liyamazi. So thina sithi hatshi asiladlame, udlame luvela lapho olukhona kuZANU-PF njengensuku zonke.
Umafa uphinde wathi
bangaki ababulawa yi-CCC izanyi lama-records sinti gukurawundi mbrambatshina ekhwekhwe babulala unube khathesi babulale umoblessing. So what else do they want? They want just bafuna uku-equalize nje ukuthi lathi singcole njengalabo.
Umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi ibandla elibusayo lenza elikufunayo eZimbabwe.
Akumangalisi lokho kukhulunywa yi-ZPP ngoba yikho esikubona phansi kuso sonke isikhathi, ukwethusela abantu, ukutshawa kwabantu, okwenziwa kabi kwabantu, ukuthathwa kwamalungelo abo, okungahlonitshwa komthetho nje vele elizweni, okwenza kube mhlophe nke kucace ukuthi ukhetho olulandelayo luka-2023 ngeke lukhululeke. Ngokuba lokho kwenzeka namhlanje kulomthelela okhethweni olulandelayo, kasikhangeli okwenzeka ngalolo suku ukuthi abantu bavotile yini, bafice kulama ballot paper, bafice kulama ballot box, bavunyela ukuthi bavote.
Kungonakala na babancube nxa lokhu kungaqhubekela phambili?
Sikhangela la sona lesi sikhathi ngokuba silomthelelo omkhulu kulokho kuyabe kuza kwenzakala. Nxa abantu amaqembu aphikisayo engavunyela ukuthi abambe imihlangano, engavunyela ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo nxa uqathaniswa lebandla elibusayo, kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Kanti ke njalo nje siyabona ukuthi umthetho wesisekelo welizwe oyiwo ovikela lamaqembu labantu nje abezemisakazo, abehlanganiso ezizimeleyo, labantu Zimbabwe jikelele kabavunyelwa ukuthi benze lokho umthetho wesisekelo othi kabakwenze. Ngakho-ke kuyacaca ukuthi ilizwe kalikho endaweni efaneleyo, liyalahleka kakhulu. Okuza ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi laba bazama ukuthi baxhumane njalo lamanye amazwe okuthiwa i-re-engagement kwenzeke. Konke lokhu kuzalimaza zonke inhlelo zelizwe, kudilize ezomkhonomi, kudilize ezepolitiki, isimo sibe sibi kulalesi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF laye uthi
udaba olwethulwa inhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu, njalo olukhomba ukubana zikhona inhlanganiso eziza ukuzofaka umoya wokungazwani, umoya wokuchitha, njengalokho esikuzwe unkosazana Panda, uminister we-South Africa, ekhuluma elo Secretary for State we-America uBlinken, ukubana kulamazwi la ayesithumbile abuya la efuna ukuzochithiza njalo ukuzodala ukungazwani kwabantu kwele Afrika lapha, besenza ngoba bona belento zabo ababezifuna, befuna ukufaka ohulumende babo abazayenza intando zabo. Pho nangu omunye kathesi uhlanganiso lo olwe-ZPP ephuma esithi yena iZANU-PF yenze lokhu abantu babotshwa ngenxa yezepolitiki, kungasilo qiniso ngitsho. Abantu babotshelwa ubudlwangudlwangu lobugilikiqi abakwenzayo bebodwa, hatshi ukuthi babe ngamalunga amaphathi athize. Sikhangele umzekeliso ka-Honorable ubaba uSikhala, umuntu wakuphuma emgcekeni ku-social media watsho ukubana yena sesiyakwenza ubudlawundlango, sesiyakhoza i-violence enyathime, and kwahamba kwenzakala khonokhwa. So kwenzakele umthetho usumbambile. Nxa umbambile umthetho, nxa efika phambi komthetho wandaba, kwathola ukuthi hayi vele yena ebephume ekubheyili ephiwe ama-condition okuthi nanxa uphuma lapha akumfuzanga ubonakale usubuyela ku-social media, njalo usiyayenza izinto ezihambelana lobudlwangudlwangu.
Babathuma, kungamanga yini lokhu okwethulwe i-ZPP?
Baningi kakhulu amalunga e-TPCS baziyo, njalo abasebenzayo babhizi bayakhankasa, bayahamba lapha ku-ground. Kalesi ngikhuluma so ngiyake ngibone umama uMakhuphe ubhizi, umama lwane uyagijima uyangena emakhokhobo, aphuma emganwini angene lapha angene phansi, athi ayebonye athi ayengaphi, kodwa kakazabotshwe, kakazahlukunyezwe, ngoba ukwenza kusemthethweni. Yena yena ngwakhe umongameli wabo we-TPC uNelson Chamisa asikaze simbone ukuthi awubotshiwe usemthethwandaba ngendaba zepolitiki. So lokhu kutshengisa ukuthi kona bona benza izinto ngendlela eyiyo esemthethweni, yikho bona umthetho ungababambi, umthetho ungabahlukumezi. Kodwa wena ungenza udlwangudlwangu uwedwa laphana, uzasithwala isiphambano sakho, akulali lokwenze politiki. Ama-politicians maningi kakhulu, njalo baphuma nsuku zonke besenza into eyiyo, yikho bengahlukunyezwanga. Laba abahamba befuna ukwephula umthetho, and ungakhangela futhi it's always the same people all the time. Kanti yibo yini asebeqatheke kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC, yibo yini asebekwazi ukukhuluma kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC, yibo yini bodwa asebekwazi ukwenza izinto ukudlula umuntu wonke ku-TPC na? So lokhu yikho okutshengisela ukuthi hhayi kukhona ukuchaya amanzi.
Baningi abantu eZimbabwe abathi baphile nzima okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Abantu kwele Kenya lokhu bemelele impumela yokhetho olwenziwe ngolwesibili. Okwamanje umnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli ukukhela umnumzana Raila Odinga amavoti ayincusana. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba akwazakali ukuza kwenzakala kukhetho lolu ngoba kukhanya zindala zombili. U-Odinga ukhokhela umanyano wamabandla aphikisayo. Kubikwa ukuba abantu abaningi abavotanga kukhetho lolu. Kuzakwenziwa olunye njalo ukhetho lukamongameli, ababili laba bengaba nguchikilo bhanqa. Direct from Washington. Siyongena esigabeni esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umnumzana Salman Rushdie ugwazwe eNew York elungiselela ukwethula okucabangayo ngokukhululeka kwabalobi, sekhuluma nesihlobo nabangane. Ugwazwe entanyeni ngumnumzana Heidi Mata ohlala eNew Jersey kwele Melika. URushdie waloba ugwalo olesihloko esithi The Satanic Verses. Ugwalo lolu lwacaphula abantu abakholo besiMoslem. Ele Russia lele Ukraine alusana okwesabekayo phandle kwendawo okuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa inuclear. Ele Ukraine lithi ibutho labole-Russia libhomba iZaporizhzhia nuclear plant. Ele Russia lalo lithi ngele Ukraine eleza lokho. Isakhiwo lesi sikhulu okwedlula zonke kuzwekazi le-Europe. Sike sizwe ezamasiko.
Benana masivo
wesenzi umandla
lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokudla kwesintu lomnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala okwesivalo uyingcwethi wezamasiko esintu.
Ekudleni kwesintu konke engikwaziyo okwakudume kakhulu lolokhe kudume kakhulu ebafaneni abelusa inkomo isathiyane. Inkomo yayithi ngazala nxa ingehlisayo khona kuhle kuthokoze wonke umfana okhona lapha ekhaya. Esikhathini labanye omakhelwana belusa labo babethokoza. Yayithi ingazali inkomo leyana. Okokuqala, qalisa nje ukuthi isengizele kwakusengelwa phansi. Kuthiwa kukhutshwa lolwana uchago oluyiyelo kakhulu olungumthuli kakhulu. Nxa sekwenziwe ke lokho, isiphinda futhi kusengwa. Luyabe lokho luphuma uchago lolwana lungani luyiyelo.
Ye, kwakuphekwa njani konke lokho mpofu?
Lolwana uchago ke yilo olwalufakwa embizeni. Kuseselendiwo olwalufakwa ediweni. Lubiliswe eziko. Lunxa kwaphala soluguthwa kasukubila, soqayiswa kukuphehlwa. Kwakungaphehlwa ngophehlo olusebenza ekhaya. Kwakudingwa uphehlo lesihlahla esithiwa ngumvala sangwane. Yilo uphehlo olwaluphehla ngoba isihlahla sasivele silele singani sile mphehlo. Phehlweke, nxa sokungani sokujiya, sokufuna ukuba ngamahlaka, yikho ukuvuthwa kwakho. Kwakusiba nomlazanyana nje kuqhasa ukusokulomlazanyana babe sebekudla ke abafana yayisengwa nje ngekabili kathathu kungabonakala ukuthi ukhagoloyo soluntshintsha solusuba mhlophe sekusaziwa ukuthi hayi umthubi wamahlaka suphelile bese kuphekwa ke okwakuthiwa isathiyane ngalo lolu chako umthubi lo amahlaka konke lesathiyane kwakungaphekelwa ekhaya kwakuphekelwa khona lesibayeni lapha esengelwa khona ngale kubashiziwe khona ngale kuphekelwe khona ngale isathiyane lesi saku kwakufaka uchago luthi lasoqayisa ukubila khonapha sokufakwa kwimpuphu sekuphehlwa kuphehlwa futhi ngalo uphehlo lomvala sangwana hayi khona olwekhaya kuyathi naso sifana ilambazi ke lijile elihle sesiyiso kisathiyane sekusephulwa ke sekuqalisa ke ukudliwa.
Kwakudliwa ngobani?
Kwakuthiwa isathiyane lesi konke lamahlaka akudliwa ngabantwana abangamankazana. Kwakuthiwa yikudla kwabafana abelusayo kuphela. Amakazana athi hayi amankazana yena alidli phela isathiyane yikudla kwabafana lokhu. Yikudla okwakudumile, yikudla olokhu kudumile. Njalo sikunanzele ukuthi kwakuvele kuphekelwe egangeni khona ngale ezibayeni. Kwakungaphekelwa ekhaya. Yiso ke isathiyane lesengitshe ukuthi yikudla okudumileyo lokho kudumile lakhathesi ebafaneni abelusayo. Nabanye abadala sebasithanda isathiyane.
Siyabonga kakhulu mnumzana Elijah Singene Mpofu, ingcwethi kwezamasiko esintu. Besixoxa laye ekhona ngale ke kwesidlwalo enkayi. Asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo.
Owawusenziwe manje
namasiba.
Owawusenziwe.
Owawusenziwe manje
abadala.
Nakho ke esilethelwe khona namhlanje kusigaba sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngithemba zihlobo zenkosi liphilile lapho elikhona. Laba abangezwa kahle sibabeka emthandazweni ubana inkosi bahambele yelulele isandla siyasomsa. Ibathinte labo kudonga khona enyameni kanye lasemphefumulweni. Kuba yinto enhle ukubana sikhumbule ukubana impilo yethu ivela uJehova, nguye oyiphetheyo esandleni sakhe. Namhlanje ke siyaqhubekela phambili ngelizwi lethu lokuhlakanipha esihlane lalo ngaleyana isonto edluleyo. Namhlanje ke sikhangele ke uvesi 18 ukuze sikhumbuzane okufundeka kanje. Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi, ukuzinda nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoxo ngiyakuzonda. Umutsho wokuqala uthi ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Imvama abantu bayenza izinto besazi ekujuleni kwenhliziyo zabo ukubana kuyinto embi. baningi abantu uzwa nje umuntu ephenguphahluka akhulume lento engelangqondo labantwana abancane baze bamangala ukuthi kambe ngubaba yena lo kambe ngumalume yena lo ngugugu ngukhulu onjani babeze bakhulume lwasikhathi sokuthi into enjani le esiyibona kulo umuntu okumele ukubana ngabe wenza uhle ngokukhula kwakhe ukuthi uhlanipha ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi ilizwi ngelithi okubi okubi kade into enjani akula muntu ongazi into embi angitsho izigqoko ezimbi angitsho mbokudla upheke kubi kwaba imboza into okuthiwa imbi lapha esibala ngakhona izinto ezisuka enhlizweni engamesabiyo uJehova engazihloniphiyo yena umuntu sibisakhe engahloniphi umndeni umphakathi lesizwe sonke phela lokhu okubi kakukhethi ukuthi uhlezi njani ulana empilweni baningi abaziwayo abathi balezimali balezikhundla bayabusa benza lokhu nalokhu abenza okubi okunye nxa sesikuzwa okunye nxa sesikubala kushaqisa igazi uze kuthiwa usimbelekece yena lwana owesatshwayo yena lwana okhothanyelwayo yena lwana uguqelwayo wenze uNkulunkulu uthi kumesaba yena uqobo lwakhe kunguzonda okubi kanti kungani abantu bekhetha ukwenza okubi bengazi ukuthi ukwenza okubi kuyabehlukanisa bona ngokwabo lo mphakathi labantu abadalwe uNkulunkulu ukwenza okubi kuyamehlukanisa umuntu noNkulunkulu wakhe yiko laba abantu abenza ububi ubona kwesinye isikhathi kabasondeleleki ngobana uyabo usesaba lawe ukuthi kambe ngamsondelela kuyathiwani kuningi izihlobo zenkosi ezithandekileyo esikubonayo kodwa into engithandayo yikuthi eqinisweni njengoba ukuhlakanipha kusitsho la umuntu yilolalolalolalowo okubi akwenzayo uyakwazi kakutho ukuthi nxa ulesikhundla ingabe yisiphi wenze okubi ube usisithi bengisenzela lokhu okubi kubi kasiguqukeni asizameni okuhle konke lokho okubi vele kakusilethela ilutho yikho kwenza siswele lo buthongo nxa sizama ukulala ebusuku nxa sebuya emakhanda kwenze siswele lalokho kuthiwa i-appetite ngobana okubi kubi asikhulekeni babathixo engcele sikhulule kuko konke okubi sesisabe wena ngojesu siyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yese wamkhuluke uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha. Kuhlelo lwabatsha zulukandaba lamhla sixoxa lo Charmaine Dlovu ukhona ngale kwele South Africa. Charmaine, kunjani mama?
Ngiyaphila mina, ngiyaphila. Ngiyabonga ukukwamukela kwehlelweni. Ngiphumele elizweni laseZimbabwe but ngokusebenza kwamanje ngilapha elizweni laseSouth Africa.
Ye, kunjani khonapho? Kuyasebenzeka yini?
Khona kuyasebenzeka. Inkinga esikhona yile ndaba yamaphemithi, ukuthi amaphemithi sebevalile. Yikho lapha nje sokuqala ungani kuba zimanyana but before khona ngonyana bekuncengeka ukuthi like lati sithola tholi ukuze sikwazi ukusupporta abadala abasile ekhaya.
Wena kade ule permit yena le?
Ye, ngiphila ngayo atsho kanjalo.
Singathi manje ubone ngani usiya phambili kuya kumanjani khonokho?
Kuzoba nzima vele ngoba before permit besebenzisa ama-atlam so asazi kumbe njengoba kuthiwa kulama-way ukuthi bangaka bazongena kulawo ma-way bangaka bangaseze bangene. Ngoba even ama-asilama angisaboni manje ukuthi basavumela ukuthi kusazoba nzima okwanesite ngoba even into zamabhenki like into eziningi vele besizisebenzisa through inama-permit ona layo besiwanikezwe kuphi lapho elizweni lase-South Africa.
Manje kungakumela ugcine ungasatholi amaphepha lawa uzakwenza njani mandlovu?
Akulaplani nje ikubuyela ekhaya kodwa kube nzima futhi ngoba ubuyele ekhaya siyakufuna sivele siyintsha yaseZimbabwe kodwa inkinga umbuzo wokuqala esiyabe sizibuzana ukuthi ngizobuyela ngizofika ngenzeni ngoba sinabadala sinabantwana bayafunda zonke lezi zinto zilinde thina ngoba besingapha iminyaka yonke lesi bephila ngakho yikho kusazoba nzima khona ukuthi ukubuyela kwakhona emuva ukuthi sizobe sizobuyela ngoba vele ilizwe imali ingafilapha sila kodwa nzima ngoba kuyafana ngaze sithi siyadlala siziyakhona izoba nzima sibuyele ekhaya sili kusazoba nzima futhi
pho manje liza kwenzani
kunzima singo nowhere to go sifana nje labantu abalahliwe ngoba ukubuyela ekhaya vele nje siyakufuna ongangokuthi sizobuyela kodwa sizoyenzani yini imbuzo esinayo siyazibuza sinde siziphendule futhi ukuthi sizobuyela sizoyenzani
pho manje wena ubusuqalile yini ukufaka amaphepha la afunakalayo kumbe vele suhle wakhalala wathi lokhu sokufuna umthandazo
amaphepha besingakacali ukuwafaka cause sisathi lathi siqale size umumo ukuthi maybe enxe labo kungaba khona lapho abangasiswa lozwelonyana kithi yikho la kade ngathi sisaqala simamele ukuthi hayi maybe enxe kukhona abazosenzela khona yikho kade sisakulindile but if kungekho lathi sokumele siqale ukuthi sizamazame ukufaka wona la amawe
ye phosele ukugcina khonapha mama
hayi thina singabantu bezimbabwe into nje engayicela nje ukuthi sizame nini njengentsha ukuthi if uma sikhona ukuthi siye ekhaya sozama lesi ukuvota next year ngoba vele ilizwe lethu kumele sililise next year sizame nini ngoba ngapha lakho sibaningi e-South Africa basakhona ukuthi banjani basihengele sonke le misebenzi yabo isilingene bona balana e-South Africa thina bezimbabwe yesu siyaphila lapha lalaphana ke emisebenzini yabo kodwa nabo abanikazi sebeyidinga sekho imisebenzi ukuthi lathi siyintsha kunzima kodwa sizameni ukuthi lathi sihambele ekhaya siyovota next year siboneni ukuthi kumbe kungaba khona yini utshintsho ukuthi sikhala ngapha sisenze singakhali sithule kuphela sithi hayi kuzobonakala
ye lo-ke ngunkosazana Germaine Ndlovu osebenza khona ngale ke kwele South Africa sibonge kakhulu mama ungathini lokusasa
okay lami ngiyabonga
Salibonani balaleli emakhaya igama lami nguNtombi isonge sakokhumalo ngokuzalwa ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana eMfelandawonye zenkosi bengithanda ku-introduce ama-album amabili enginawo eyakuqala ethi ngikhala ngo-Benten esibili ethi indoda ngeyami sihloko zenkosi siyanandisa futhi njalo kuma-birthday party emshadweni kuzo zonke indawo umcimbi wakhe oyabe efuna ukuthi abantu bazo-entertaina uyasifonela kuleyi number 062-218-8627 kanti la ku-YouTube sikhona ungangena laphana uthi Ntombi Khumalo uyahamba eyozibukela umsebenzi wethu wonke esikwenzileyo laphayana kanti-ke naku-Facebook sikhona ungathi Ntombi Khumalo uzongithola ngikhona laphayana besicela isupport yenu kakhulu kambe singaba yini ngaphandle kwenu siyacela liseseke njengengane zenu ezisakhulayo ezisafikayo kulowo mculo siyacela isupport yenu kakhulu isihlobo zenkosi ngiyabonga
siyabonga kakhulu-ke Ntombi khona ngapho makhumalo singakagqiki uhlelo lwanamhlanje olusikhangele bezikhokhela indaba isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezemali sitshela umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelela ulaka olumangalisayo inhlanganiso yezimbabwe peace project ithi amapholisa lamalunga ebandla lezanu-pf bahlupha abantu kwele zimbabwe abantu lokho bemelele impumela yokhetho kwele kenya olwenziwe ngolwesibili Sukuba lapha uhlelo lethu lamhlanje walivalisa umthembo sithemba ukhiphe dube sisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.